Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 18 lwezi 2017 ngu Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje. UZulu uphakathi kokujabula ukuthi uMongameli Mugabe usezatshiya isikhundla, kodwa uzasuka nini?
Uthi lalaba abamgoceleyo ade ntshontsha labo bahambe labo bebotshwe njalo.
Umzukulu kaMongameli Mugabe uMnumzana Patrick Joao uthi umalume wakhe vele kayindawo. Ilunga lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma uthi uMongameli Mugabe uzithezele olulenkume ngokuxotsha amalunga ebandla amaningi.
Igeni yethule yepolitiki leyi igeni yabanamba. So ungabona wena uxotsha abanye pho uyabusuthi udlela yiphi imtsolo, ngoba imtsolo yakhona ethe-end of the day yazifuna indamba zabantu eziyavota.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kwelo msakazo. Inkulungwane zabantu ezigoqela abamabandla ezombusazwe labezinhlanganiso ezizimeleyo batshengisele edolobheni leHarare lakoBulawayo lamuhla besithi uMongameli Mugabe kumele asuke embusweni ngokuphangisa kulandela ukugenqulwa kombuso wakhe libutho. Untungameli Nkomo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Yithi esakufaka embusweni sesikukhipha manje. Lo yiwo umbiko obuqondiswe kuMgabe nguZulu weZimbabwe jikelele ongene ezitaladeni namuhla kungakhathalekile ukuthi ngomhlophe kumbe ngonsundu, njalo kungelani lokuthi ngowezanu PF, iMDC kumbe yiliphi ibandla. Bakhulume ngazwilinye abantu bakubeka sobala ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi uMgabe asuke esihlalweni. Omunye wabakhulume emhlanganweni weHarare yisiphathamandla sebandla lezanu PF uMnumzana Patrick Chinamasa.
Uthi lalaba abamgoceleyo ade ntshontsha labo bahambe labo bebotshwe njalo.
Ngisakhumbula futhi ukuthi first lady ayitwe investigate ma crimes akakomitha.
Uthi sizacela futhi ukuthi nokresi bamlandelele amacala akhe awenzileyo.
Unobhala jikelele we-MDCT uMnumzana Douglas Monzora laye ungene enkundleni ngengoma edumileyo eyayihlatshelwa kakhulu ngesikhathi sempi.
Taura sinepika murushi irewano wokoutima siintwisise zvakana kamsangano.
We must remember tomorrow.
Utumela kukhumbula ikusasa.
Because we want to change our country.
Ngokubana sifuna ukutshintsha ilizwe lethu.
This country is not a dynasty.
Ikhathi lelo lasolo kudlalela.
This country is not for one family.
Leli lizwe asole mulinye.
This country is for all of us.
Ilizwe ngelethu sonke.
It's not for one race.
Aswala umhlobo munye.
It's not for one tribe.
Aswala tribe.
It's for Zimbabweans together.
Wonke ebuthene elibumba.
Amazwi kaMonzora agcizelelwe ngunkosikazi Joyce Mujuru, yena owaxotshwa kubandla lezanu PF njalo osengumkhokheli webandla eliphikisayo ele-NPP.
Chati uza pano kutambudzika kwenyu.
Okutubisela bhayi kuhlupheka kwabantu lina.
Kwatiri kuti ngati unganidzane itese tipedze ngaende kaende.
Kuti siti ngasibutaneni sonke.
Ngaende
kaende. Bakambe. Ngaende.
Upasta Ivan Mawarire lae ute selimchonele umkabe.
Tuna kutenda mauto edu.
Tuna kubonga ama sota etu.
Chechipiri.
Okasibiri.
Mugabe ngayende.
Okasibirakampe.
Chechitatu.
Okasitatu.
Chativange Zimbabwe pamwechete.
Atibambe nilizwe nda wone.
Mitati hatishada unote hatishachka. Hatishada.
Hatishada.
Upatson Zamaraina ukumbuze uzulu ngokunyamalala komne wabo uita izamara yena onaganelwa ukuthi wabulawa ngohulumende kamugabe.
Tine vanhu pakati pedu
abantu pakati kwetu
vanosanganisira ita izamara
abatangatelo ita izamara
atiri pakati pedu
ongekoyo lapa
tiri kuti
titi
as we go forward
joba tikamba
for our transition to be holistic.
That
is translated by my
church.
Aba alwa impi enkululeko abenhlanganiso ye Zimbabwe Liberation War Veterans Association. Okuyibo abaqoqe ukutshengisela kwanamuhla labo bathe akusabuyelwa emuva. Kusenzakala konke lokhu ama helicopter ebutho ebezula duzane lendlu kamgabe. Abanengi bebethatha imifanekiso lamabutho bewabonga ngokukhipha umgabe beqabuza njalo imibhobho nje bengagqize qhakala angani umuntu uqabuza isithandwa sakhe. Abanye ngekade bepolitshela amasotsha izicathulo zawo. Kusasa khona ibandla leZANU-PF lithi liza kupha umgabe lomkakhe uGrace incwadi zokubaxotsha kuleli bandla. Kodwa akwaziwa ukuthi uzakwamukela na lokhu umgabe ngoba ebikwa esithi ofuna ukumbulala kambulale yena kayindawo.
Kunjalo nje umzukulu kamongameli Mgabe umnumzana Patrick Juwawo uthi umalume wakhe kasoze asuke esikhundleni ngoba engumuntu ongethuselwa yilutho. UJuwawo utshele Studio 7 ukuthi amabutho asevulele abantu abayisikhombisa selokhu ahluthuna umbuso ngomvulo. I-Studio 7 kayenelisanga ukuthi ithole ubufakazi balokhu. UJuwawo utsho lokhu ngemva kokutshengisela okukhulu okwenziwe eHarare lamhlanje uZulu esithi kasamfuni umongameli Mgabe. Lanxa uZulu befuna ukuba umgabe ahle asuswe esikhundleni sakhe khonapho khonapho, isikhulumeli sebutho uMajor General Sibusiso Moyo uthe lokho sekusezandleni zabalezikhundla zaphezulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abaze kulomkhosi bekunguZulu ovele kumabandla ehlukeneyo emanyaniswa yinto yinye yokusekelana lababubutho kanye labalwa impi yenkululeko kumkhankaso wokuba umongameli Mgabe asuke esikhundleni. Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Joseph Siziba utshengise ujabulela leli langa.
Yena sibethile imphupha kodwa singakafiki kulo, sesifikile kulo. Kuthi ukuthi sesiphendukile ku-1980 mama.
Umnumzana Morgan Mambo omunye wabalwa impi yenkululeko njalo ozileyo laye kulomkhosi ulandisa ngokumenze wazaphatheka kiwo eqala eZimbabwe Grounds waze wayafika eState House esigodlweni sikamongameli.
Ngiyathaba kakhulu namhlanje ngoba sahamba empini ukuthi ilizwe likhululeke, kodwa ngilapha vele angida okwami. Kuyashintshanisa khonoko silabanye abafowethu abakhatshana emaphandleni abanawo kwabo, but abantu beshutha ngapha sekungani thina silele ukuthi imuli ka-first family yodwa yiyo ekuze ukuthi itshintshane. Siyabonga uNkulunkulu, ngiqela ungasithi uChivenga imsebenzi yakhe enzileyo ukuthi iZimbabwe izekhululeke sibe kwazi ukuthi sinalelwane thina amakhomrade asileyo kwethu.
Umambo uthi ulethemba lokuba lokho akuyela empini sekuzofezeka manje.
kathesi kuthiwa yithi abanika zibelizwe sabuyadalo but untsha ungangitshela ukuthi okwami yikuphi angiyila ngitsho ebhasikile andalo aso namhla ngiyathaba andibana kuthiwe labo abaza bakhona bengasikhohlwa ukuthi sadubeka sadubeka abanye bathu bafa but namhlanje athi akuna abantu abasinakayo sibe singanakwa hhayi ukuthi benga unkulunkulu amgcine kuze kube laphakathi.
Omunye wabaze kulo mkhosi ngosakhulayo umnumzana Felton Mphakami.
Sizihambile sike machipisa khona ngali size ngapha etawuni size lapha emilitary khuluma into esitshetsheniwo but-ke kodwa ke thina njengamazimbabwe sithi-ke sifuna i-change sifuna ukuthi umgaba ahambe engahamba lathi-ke sonke siphumule wonke umuntu yakhala ngibona abantu wonke lapha kutshengisela ukuthi balenyembezi abalazi enhliziyweni abanye ziyaphuma abanye aziphumi ziphakathi but ukuthi nje kunzima ukhona la sesuka lapha sesendlini but asithi sesisekanga kahle kahle ngento eyenzakale lapha ngoba sizwanga into kade ikhulunywa but sesiyalalela sisendlini ngale ukuthi sizwe ukuthi kade beyisithini njengoba kade silapha ngoba sifuna ukuzwa ukuthi uhamba njani njani kale sisiya nga isicele sethu sokuthi-ke amgaba ahambe uphele nje khona.
Abaze kulo mkhosi babalisa izinduna abezokholo abaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu abenhlanganiso emela izisebenzi abalwa impi yenkululeko inkokheli yamabandla ezombusazwe ehlukeneyo kanye lozulu ovele kumagumbi amane elizwe. Ekupheleni kombuthano lo eZimbabwe Grounds uZulu ulubhekise eState House lapho ethulelwe khona umbiko womkhokheli wabakubutho uGeneral Constantino Chiwenga. Lumbiko kaGeneral Chiwenga wethulwe ngomunye wenkokheli yabakubutho uMajor General Sibusiso Moyo obonge uZulu ngokuziphatha kwakhe. UMajor General Moyo utshela uZulu ukuba aphindele emakhaya alindele umbiko ozovela kibo. Abaye bayafika eState House benze lokho ngemva kokuba beke bamiswa okwamaholo amathathu andubana sebevunyelwa ukufika bucwadlana laleyo ndawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ilunga leZANU PF umnumzana Joseph Chuma uthi uMongameli Mugabe uzithezele olulenkume ngokuxotsha amalunga ebandla amanengi. Sixoxe laye umnumzana Chuma.
Well, nango-ke kukhona sokwehlile ungakuthi mina ngihlala ngikhumbula ukubana intando yabantu lemele yenziwe ezikhathi zonke so nxa abantu bezithi hayi azisakufuni ukwenza kungubani ongakuphikisa khonokho kutho ukuthi bekebe kule zinto eningahamba kakuhle abantu bebebegcina phakathi enhliziyweni begcina abantu enhliziyweni kodwa bena nikuyafika ikhathi sokuthi izintoni ikhukhumali kudubuke xa isidubukile siyakusuka kuthini-ke khonapho ilanga engazengenela empilweni yami ngafa ngaliphupha ulize kaba khona kodwa nakho selikhona ukukhangela ngento ekhona eyenzakalayo.
Elakusasa lebandla ulibona njani nxa sikhangela lokho okwenzakalayo?
Well, mina ngifisa ukuthi ngabe isifundo esisifundayo njengenhlanganiso yethu yezanupefuna akumelanga kube nomuntu osemkhulu ukudlula inhlanganiso nangokwayo. Yabona kunomuntu owakhuluma wathi khona inhlanganiso yezanup f awungeke wayithatha ifana esikhwameni sakho kodwa thina sonke abantu siyakwaziwa ukungena esikhwameni sayo so ungabona nosiyithethe sifana esikhwameni sakho iyakutshisa njengakhonoko okona sokusenzelana ngathethi lapha so akusifundiseni khona kubantu bana sisuka lapha sisuke lapha sesikwazileba ingxabano engelandingeko ayifuneki uxotshana okulandingeko awufuneki ngoba igame yethu le yepolitiki leyi igame yabanumbers so ungabona wena uxotsha abanye pho uyabe usuthi udlala yiphi imitsoro ngoba imitsoro yakhona at the end of the day iyangifuna iinumber zabantu eziyavota manje wena ungaba uxotshe ubaxotshe ubaxotshe andikho lokho alokushiwo ujesu kona wena ungasebenza inkemba nawesukuleyinkemba leyo.
Njengoba sesibona abanye sebexotshwa njalo ebandleni akusoze kufanane yini lakhonokhu kukade kusenzakala
yibo vili kona mina if nxa abantu behlalimpile befuna ukuthi bethengisele ukukhula lokukhulisa inhlanganiso kumele ozangena angene ngomoya wokuxola ngomoya womanyano umoya wetolerance inalinga chojibala nesikhiwa.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga le ZANU PF eledale le Central Committee, ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekubulawayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lowalwa indlu yenkululeko ekuvuyo lezitha unkosikazi Thariso Phiri umamoyo yena oyisiphathamandla sebandla lezaphu ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenzakala elizweni lapho ibutho lesizwe elizama ukuthathela umongameli Mgabe umbuso ngenxa yezizathu ezijiyeneyo. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo mama. Lokho kwenzakeleyo linyathelo elihle kakhulu ngoba la endiyana umngameli wethu obengu-Robert Mugabe besilaye ngesikhathi sendi and savumelane sikuvumeleleyo but nxa sekukuye akasavumi ukuthi ephume echiye labanye sesidiniwe thina ngaye ngoba lokukhula usekhulile mntana makula nto enjalo wokuthi ukukhulu engabusa umuzi kuze kube nini. Ubaba sithi kaphumule sithi ukuthi thina akaphume but kaphumule kungena abanye abangasigijimela masinya. Kuyenze lokho ukuthi ezeye ku-Congress ngoba always uyarig.
Liyavumelana labanye benu yini abezandla labo bonke abakuhulumende ngaleli nyathela kumbe lithi hayi lokho ngokwezanu thina sikungena?
Hayi thina nxa besilwa yikho sithi ngokwezanu but nxa bekhipha umuntu embusweni ongabusi kahle abantu sithi kulungile. Thina ukulwa sikufuni kodwa sifuna i-peaceful ukulandela into ezile peace phakathi ngoba thina ezezibra uyaso disciplined soldiers asifuni igazi elichithekayo after thina sesakhipha i-enemy esasingayizwisisi. Yena sesingamphathi njenge-enemy but sasimphatha njengomkhokeli omele ezwisise izikhalazo zethu but kazange wazisisisa. Isingabe kuthiwa uSibili uyabona ukuthi ngihlezi njani but lokuzeke irole engiyidlalile it was so big but ayimfanelanga kathesa. Nxa ungathi uyakhangela uzathola abangayidlalanga irole yena le engiyidlalile ukuthi bantu bazobehlale kuhle laye uthole umbuso yibo abahleli kuhle. Thina asifuni kuphela into esingayifuni kuye umngameli kuphela yikhona kokuthi akazwisisi khalazo zabantu beZimbabwe. As long abantu beZimbabwe bonke any opposition party isitsho lokho thina esikutshoyo hayi thina asina problem sifuna wonke umuntu weZimbabwe ezizwe efree.
Okuningi kwenziwa ngobaba khona ngale phezulu kungaguqula yini impilo yabesifazana okungenzakala umnotho welizwe ungalunga?
Nxa sekulungile bazasibiza lathi sihlale phasi ngoba akasiyesaba ukuthi kathesi sixokozele izinto zisalungiswa akulanto engahamba phakathi kwelizwe ngoba nxa singakuxokozela kathesi hayi kuyabe kungela nto ezahamba sizabusa kuphela ezilongu kungaphuma lo osikobhayo ukuthi ngifuna ukufaka abafazi nefaka abafazi abangazi lutho ngeni nge-politics nge-ideology ya this country abangazi lutho ngitsho but siyakwazi ukuthi kuzalunga kuphela lathi beqeda lapho lathi siyakhuluma labo baba bobaba lathi sifuna i-50% yethu ibe khona angikholi ukuthi bangayala obaba.
Lani beliphikisana yini lo mbono lo wokuthi umkamongameli kube nguye?
I'm sorry to say I don't want to hear umama enalwana othe ethathwa ngumgaba abanye babothwa ngolo wathi yena ngumfazi wokupheka asiyo mfazi wepolitics. After that usengenela ekhipha labona lawa ama-supporters aka president Mugabe ecelele eyenzani eyenzani. Mina phela bese ngicabanga ukuthi siye yena yena lo usisi ngoba angikaze ngibone umfazi ongakwazi ukufihla imfihlo yendlini yakhe ayikhiphe yonke. Uyakwazi ukuthi ku-struggle kulento ezinye nezinye ezenzakala emfihlweni ziphelele khona ngale kibo but yena wayengela nto yakhe ukuthi uyafihlwe and vele wayengela anything wayekhanya ngani ngumuntu vele ohlezi lokhulu wakhe ongahlalanga lo mkakhe ngoba umama lo mina ngimsupporti vezane samsupport as in the first time vela zange samfuka kodwa ukuthi ebe nguye okhuluma phambili kwethu thina when we fight this country azange sikuthande kuloko ngoba usifake ukuthi sibe le moya emili otherwise ngabe waye engani uthi sizamumelela umdala nalo kuze kufike isikhathi sakhe sokuthi usedingo sokuyokuphuma but ngesikhama mina lona nguyo caused all these problems.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezipha unkosikazi Tariso Phiri umamoyo yena oyisiphathamandla sebandla lezakho. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo ngizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Ngemva kokwenzakalayo elizweni osekukhomba ukubana uMongameli Mgabe engasuka esihlalweni abanye sebethandabuza ukubana bazamkhumbula njani nxa esesuke esihlalweni. Okunenga sikuzweni kubathabile Masuku ekobulawayo.
UZulu ujabule kakhulu ngemva kokutshengisela okwenzakale edolobheni lakobulawayo namhla emini ethi uthakazelela uzivuse laloba kungakacaci ukuthi ngempela uMugabe uzakwehla esihlalweni sobukhosi. Ekhuluma leStudio 7, isakhamuzi sakobulawayo uMandla Nkosi Ndlovu uthi uMugabe uzamkhumbula ngocuku alwenza ngombhuqazo weGugurawundi uMrambatswina kanye lokubhidliza ezomnotho osekubangele ukuthi uZulu ahlale engalamsebenzi.
Mina uMugabe kuphela into vele makubuya igama lethi Mgabe ngicabanga ophela indaba yombhuqazwe esigabeni seMathebeleland leMidlands lapho kwalahleka khona imphefumulo edlula inkulungwane ezidlula amathumi amabili. Mangisiza igama lethi Mgabe njalo futhi ngikhumbula uMrambatswina. Mangisiza igama lethi Mgabe ngikhumbula indaba ze inflation khumbula ama mathrilioni lama trilioni emali esike sawathwala kodwa engasebenzi fuca ibhari kuyathengisa inkwa. Mangikhulu siza igama lethi Mgabe sikhumbula nje ukuvala kwamandastri. Sikhumbula nje umuntu othole izakhiwo wazidiliza. Sikhumbula umuntu othole into yonke enhle ebekiweyo wafika wayidiliza. Sikhumbula umuntu oyehluleka ukwenza okwakhe okuhle wathola okuhle wakubulala okuhle.
Osakhulayo umnumzana Thulani Mhambi uthi uzakhumbula uMgabe ngokuthuthukisa ezemfundo elizweni okwenza phose wonke umuntu elizweni abe ethole ithuba lokungena esikolo.
Mina uMgabe into engamkhumbulela ngayo enhle i-1 kuphela ngokwemfundo ukuthi iZimbabwe yi-country edumileyo nokuba labantu abafundileyo e-Africa. Kodwa okuningi okwaMgabe kubi ngizamkhumbula ngocuku asenze lona sihambe ezikolo sisiyafunda sichitha isikhathi kodwa ukuthi sithole imisebenzi sikhanye sesithengisa kuma-street kungalalutho esiluyenzayo sichothozwa sisiya kwamanye amazwe sihlukuluzwa yikho engamkhumbulela ngakho uMgabe.
Omunye njalo obetshengisela kobulawayo umnumzana Mike Phiri uthi uMgabe uzamkhumbula njengomuntu owabusa waze wadlulelwa yisikhathi eqilibezela kukhetho. Unkosikazi Miriam Kandla uthi uzakhumbula uMongameli Mugabe njengomuntu obelolwazi olujulileyo njalo ekhuluma isilungu esicacileyo kakhulu ngoba engumongameli wokuqala kwele Afrika ukunxuswa nguQueen Elizabeth waseEngland ukuthi azonatha laye itiye wamupha isicoco sokuba yiKnight.
So, mina uMgabe uPresident wethu ngizamkhumbula ngokuthi wayengumuntu ohlakaniphileyo, umuntu ohlanzekileyo, umuntu owayekhuluma isikhiwa esikhipha ngamakhala, waye futhi kuma international forums wayetshela amakhiwa okokwenza.
UMongameli Mugabe ubuse ilizwe leZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-1980 khathesi sele minyaka engamathumi amathathu lasikhombisa 37 elokhu ebusa. UMgabe uleminyaka engu-93 njalo nxa kukhangelwe amazwe e-Afrika nguye oseleminyaka eminingi ebusa phakathi kwabanye omongameli abalwela inkululeko zamazwe abo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lazo lamhlanje zibambane labanye bazo zatshengisela zisithi zona uMongameli Mugabe kazimfuni. Lapha eWashington DC lakho batshengisele, sikhuluma nje bayatshengisela. Silontatheli izindaba yethu uNtungameli Nkomo okhonale phandle kwesigodlo someli weZimbabwe khonapha eMelika eWashington DC. Siyakwamukela Ntungameli.
Yebo ngokwenya nyabo.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani lapho?
Akuyaphithizela lapha esigodlweni seZimbabwe eMelika, i-embassy babuyile abantu abavela eZimbabwe. Ngombiko ofanayo bathi Mugabe must go. Okungumbiko otshengise nabantu eZimbabwe lasemazweni atshiyeneyo. Uyawuzwa umsindo olapha Chris kuhlangene abadala labatsha. Ngitsho labonana abantwana abancane, ukhona omunye engikhulumelayo. Yazi kenge yamanje ikhuluma isikhiwa ishe yona uMugabe kumele ihambe, Mugabe must go. Bakhona njalo abelungu, bakhona abamsundu, njengokwenzakale eHarare ihlangene bahlangene abantu imhlobo yonke. Umbiko njalo uyafana bathi kahambe uMugabe kababuyele emuva.
Baningi okunganani abantu?
Basafika Chris kodwa lapha ngathi enxeba dula ikhulu kancane, kodwa sikhangelele ukuthi babuye ngobuningi ngesikhathi esizayo ngoba kusanda kuqala nje kutshengisela.
Ye, siyabona ukubana kusanda chaya nje, sekuzachaya ihola lakuqala u-1 PM. Silethemba bayagcwala bayabuya. Ungasitshela Ntunga ukuthi labo okhuluma labo bathini nxa besizokwenzakala ekhaya, balethemba ukuthi uMugabe uyasuka yini esihlalweni?
Bathi uMugabe ingwenya yisihlahla esesidliwe ngumuhlwa, osokusele impande zonke zimoshakele, osokusele ukuthi awe nja wise ngumoya. Bathi akunakubuyela emuva, akulandlela azakwala ngayo kusuka embusweni. Njalo abaningi bathi bakhangelele ikusasa elihle kakhulu.
Ye, nxa besithi bakhangelele ikusasa elihle, bathini ikakhulu ngezombusazwe? Ngoba sizwa kulokudonselana ukubana kathi vele ngubani ozakhokhela uhulumende omutsha.
Lokho bathi abakudingi lokho kwakahlesi, abakudingayo ukuthi uMugabe aphume esihlalweni, yiko oqakathekileyo kubo kwamanje. Okuthimba nozakhokhela bathi kuzabonakala intaba enkulu isijilekile.
Yini, siyezwa kuthiwa bakhona abatshengiseleyo kwemanye amadolobho khonapha eMelika, uke wezwa yini?
Sokulo msindo ngwenya uthi bekuthwani?
Bekuthiwa khona bayatshengisela kwamanye njalo amadolobho aweMelika, ngawaphi nxa uzwile khona?
Okay, bekuthiwa abanye baseTexas, abanye baseNew York City, naseIndiana ngale bakhona bazangena labo esikalabini. Njengamanje uyawuzwa kuyakhiwa lapho bathini bahlabela ingoma leyana ethi Njira Zemasoja, elihlantelwa njalo laseHarare.
Ngokubona kwakho abantu laba bavela kumabandla athiyeneyo yini, kumbe siyasizwe kuthiwa MDC yibo bodwa abatshengiselayo?
Ukhona omunye oke wathaya isilogani lapha esithi akukhathalekile ukuthi ungowezanu ungowe-MDC. Bathi abakudingi lokho kakukhethwana, ngoba lamhlanje lilanga lokubambana kwabantu beZimbabwe, kungelani, kungakhathalekile lokuthi ungowe-MDC, zanu mabambo mthwakazi wathezwa.
Hayi, sibongile kakhulu Ntungameli, ube lela ngelihle.
Ngiyabonga futhi mdali.
Okay, bye bye. Leyo ke intatheli izindaba yethu uNtungameli Nkomo obese sigodlweni sommeli weMelika, igama uChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.